ngakhangela iZimbabwe lapho evela khona bekumnyama kuthe khaqa bese ungani sokungani kulokukhanya ngemva kwe-inclusive government abantu sebebona ngani kungaba lobubelo impilo zethu zibe ngcono. So umuntu okade ekhangelele khonokho nxa ethi uyakhangela phambili ebona kumnyama phambili kulilungelo lakhe eliku-constitution ukuthi atshengisele ukuthi uzwa njani ngempumela yokhetho kumbe uzwa njani ngokwenziwa kokhetho lungalolo lwenziweyo. Akudingi ukuthi kube yi-MDC etshela abantu ukuthi benze, ngoba ungakhangela-ke abantu abavotileyo kumbe abantu abalelungelo lokuvota eZimbabwe kaningi kakhulu labanye abangatshengiseliyo ukuthi bangamalunga ebandla le-MDC. So abantu abanjalo usuzwe ubamise ukuthi batshengisele ukuthi hayi bantu ayisikho kade sikukhangelele ekhethweni lolu ondlulileyo. Kwakhona abanye abantu abangama-sympathizers e-MDC abazatholakala bese ekutshengiseleni khonokho. Abantu bebekhangelele ukuthi imisebenzi izavuleka, abantu bebekhangele ukuthi kona izinto zizake zibe sesimeni esinganeno kulalokho abakubonayo. Kodwa lokhu sisuke nje kumavoti-ke ungakhangela akutshengisi ukuthi impilo zabantu zingaba lokungcono, akutshengisi ukuthi imisebenzi kade beyikhangelele izadalakala, akutshengisi ukuthi kona ilizwe lizathuthuka ngendlela kade beyikhangelele.
Njengoba sibona ukuthi udaba lolu lwehlule emthethwandaba lisuka lapha kwiwanga.
Ibandla lethu thina silokhu simi khonapho ekuthini ukhetho lolu luthethwe ngodlame, ukhetho lolu luthethwe ngokungalunganga, ukhetho lolu luthethwe lungasolungelo labantu kumbe into ngezinye indlela kungasosifiso sabantu. Sinayo ukuthi ke sibone ukuthi esuka khathesi umgabe esiya phambili uzakwenzani okuzatshengisa ukuthi kona sewuyibethela ukhetho. Ungakhohlwa ukuthi kona ubebusa kweminyaka engu-33 sisona lesi simo esiyiso sona ngenxa yombuso wakhe. So njengoba umbuso wakhe sowehlulekile kweminyaka engu-33 kanti pho-ke lokhu azesenzela khona ukuphi.